Umbiko kamthwangalo ngiyazwa nje lapho engihamba khona esigabeni sethu ngapha kwele Mandebele awumuhle umubi kakhulu umbiko owethulwe ngumthwangwa ngombiko odala inzondano phakathi kwelizwe phakathi kwemihlobo umzondano lobandlululo lobubi okungahloniphani kwemihlobo yabantu phakathi kwelizwe yebo phela kuyaziwa ukuthi kuleminye imihlobo emikhulu kuleminye kodwa thina singabantu beZimbabwe uNkomo wathi singakhethani xa useMtare usekhaya xa useTsholotsho usekhaya xa useBridge konale usekhaya xa useChipuriro konale usekhaya siyinto yinye singakhethani ngemihlobo lokhu kwehlukanisa abantu kubi lokhu kudala uzondano phakathi kwabantu akufuneki kilokhu njalo akumelanga kuphume kumuntwini ongucabinet minister ukuhulumende uhulumende ngeyabantu bonke abantu bonke elizweni bagangele uhulumende kungakhathaliki ukuthi ngabapha bamabandla azombusazwe akungakhathathi yimiphi imihlobo bonke abantu bangaphansi kukahulumende uhulumende umelethi nxa ekhipha into ibe yinto umbiko wethulwa kuhulumende ube ngumbiko ophilisa abantu ungabe yimbiko olimaza abantu bathiye belimele asikufuni lokhu inzondano udala inzondano phakathi kwesizwe angikwazi ukuthi kuthethe ngabe lokuthi kumele bani nxa kuyikuthi into ayinikiwe ukuthi ayikhiphe into leyi yiphoyizeni into leyi ayikhiphileyo umama lo
udaba lokwephulwa kwamalungelo ke babagawule nguhulumende ngoba kukhanya yini lodwa izanu elikulandulayo lokho kodwa sebekhulumile abangane benu ku-African Union i-ANC eSouth Africa isikhulumile inhlanganiso ezizimeleyo ezitshiyeneyo i-United Nations
akulaphanjaniswa kwelulungelo loluntu ngithe kathi kathi ulungelo loluntu nxa likhangelwa mntungameli ungicolele kathi luqalisela ngaphi ukumezwa asikhangele nto abantu bonabo ababe besebebotshwa belandelelwa bayenzeni phambilini abantu bahamba besenza izinto zobudlova behamba bedilize ama-properties becashe ngemva komademo ukuthi bayademonstrator bethi bayenza ama-peaceful demonstrations at the end of the day yibahamba bedilize izinto beyenzeni umnangagwa besebukela ilizwe lisitsha atshaya izandla akwenzi lokho akusezokwenzi vele ngitsho akusezokwenzi umnangagwa umele avikele isizwe seZimbabwe avikele ilizwe ezidloveni lezi uyezwa bekhuluma manga kuphela bereport izinto khakela ama-G40 la ngaphandle kwelizwe ukuthi akhuluma manga kanjani ngohulumende wethu besebenza le-MTC Alliance laba bantu abasizondayo.